Kathesi abantu bathwele amagabha avuzayo. Bathwele nzima sibili nxa ungakhangela ukuthi i-economy iyachabalala, isisindo semali yelizwe siyagugudeka mihla ngemihla, intengo iyakhwela mahlayana, abantu abanengi kathesi kabasela msebenzi, imisebenzi kayikho. So abantu bayabe khangelele ukuthi ubaba uMthuli Ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi i-economy ithuthuke, abantu bathole imisebenzi, intengo istabilize. Njalo kulabo abasebenzayo babe khangelele ukuthi uzakhweza ama tax free thresholds umbe izimali ezibhadalwa umthelo, ngoba khathesi sesisidla imali yonke umbe isalary yonke. So abantu bayabe khangelele into eziningi kakhulu, amabhizinesi bayabe khangelele ukuthi ubaba uMthuli Ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi labo basebenze kungela ukugijimisana lamapholisa, abuye lama-policies a-clear, ama-policies angenza ukuthi abantu bonke nje baphile impilo engcono.
Uqakatheke okunganani umbiko lo?
I-midterm review le iqakathekile kakhulu, ngoba kusukela ngozibandlela besile budget esasilisebenzisa, i-budget elethulwe ngomnyaka ophelileyo. So i-review le iyabe isitshengisa ukuthi besilandela yini okwakumunyethwe yi-budget le kusukela ngozibandlela i-budget le liqala. Kodwa ngokubona kwami izaba ngeyokukhala kuphela i-review le, ngoba ubaba uMthuli ikakhulu ngesizathu ese-COVID-19 usebenzise imali eningi kakhulu, njalo angiboni i-review le iletha utshintsho olukhulu kakhulu kunhlalakahle kaZulu, ngoba iyabe isitshela ukuthi sasebenzisa imali eningi kundaba lezi eze-COVID-19 njalo isikhwama kasilamali. So angiboni ukuthi inhlalakahle kaZulu ingatshintsha sibili nge-review le. Abantu akumelanga bakhangelele into enkulu kakhulu kusuka ku-review le, ngoba ubaba uMthuli kala mali yangkhona okuthi ayenze abantu ababe bekukhangelele khona.